So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesithathu mhlaka 29 kumpalakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Amapolisa anti uzulu kumele achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe $45,000. Ivanda leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2099 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yaku 4940. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bangu 32,645. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 1,855 kuthi abahlatshwe esibili bangu 2,048. Amapolisa asexwayise uzulu kanye labo somabhizimusi ukuthi bengaze bagcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi weHarare othathelwe $45,000 emoteni ngomvulo. Amapolisa athi usomabhizimusi lo wakhonjelwa ngompopo izigebengu eserobotini zasezimhudula zamjikela phandle kwemota zahluthuna imali zanyamalala. Ubugebengu obunje lobo kugqekeza ezindlini sobubhahile kakhulu kulezinsuku. Inengi lithi okudanisayo yikuthi amasotsha amele avikele umphakathi lawo alesandla kuzehlakalo lesi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu besebenze kanzima balahlekelwe izimali zabo. Imali enganga leyo $45,000 noma $10 noma $1,000 nxa ngabe uyisebenzile ngendlela yebhizinisi kumbe ngendlela thile wayihlanganisa, imali yokusebenzela wena yokuthuthukisa wena yokuthuthukisa umphakathi yokuthuthukisa abantu bakho, hayi yokuthi ilandwe endlini izokwebiwa ngabantu, kuyinto embi kakhulu. Ngakho uqathekile ukuthi abantu badinge indlela ezinhle ezokuvikela imali zabo, kungazakali ukuthi kambe imali engako ikhona inendlini ingavezwa bangayi ku Facebook la kubo WhatsApp lapho abaxoxa khona ngezimali ezinengangaka beveza le notho yokuthi ikhona ngekhaya, kuyabangela ubusela lokho. Ngakho ke kuyaqhakatheka kakhulu ukuthi abantu bavikele lokho abakusebenze kanzima ngokuphatha ngendlela efihlakileyo.
Singathi abantu bagcina izimali ezindlini ngokuthanda yini Ncube, nxa sikhangela osokuke kwenzakala kuzimali zabantu ebezigcinwe emabhanga?
Vele ngeke ukukhuthaza abantu ukuthi bagcine imali ebhenki ngokuba amabhenki eZimbabwe ungafaka imali kawusayitholi njalo. ungahambisa nje kumbe i-$1,000 ukuze uyihlanganise njalo uyithatha kone bank kuyakuthatha unguna phakade uza chichusa chicha usiya khona emabhenki lapho ungatholi lutho ngoba sekwafa phela amabhenki lizwe lelibuswa kabe kakhulu iZANU PF iqede du ngakho ke kulengozi enkulu eyokuthi abantu bagcine izimali ezindlini kodwa ke futhi ikhona ingozi lobubi bokuthi iye emabhenki yingakho abantu bona bese bagcina izimali ezindlini ngoba bese sabe ukuthi phela nxa isiye emabhenki kasayitholi ngakho abantu abazikhetheli ke ukuthi imali bayise emabhenki kumbe bayigcine ezindlini iyalahleka imali iyathathwa imali yibhenki ungabusayithola njalo.
Izehlakalo zamasotsha abamba inkunzi lagqekeza ezindlini zabantu ehlomile entshontsha imali zikhanya zisanda ezweni. Ungathini ngalokho?
Yekhona kunjalo siyabona kulamalanga kwande kakhulu ukuthi uthola bebutho beyibabebayo ababamba inkunzi. Kuveza kahle kamhlophe khona lokhu ukuthi umthetho udilikile kanti ke futhi ilizwe elifanele livikele abantu alisabavikele ngoba phela abantu bafanele bavikele ngamapolisa nabebutho labanye abaphethe ezomvikela. Nxa sekuyibaba abamba inkunzi abathathela abantu kubonisa ingozi enkulu kakhulu. Kuyadingeka ukuthi bakusukumele khona lokho abasemagunyeni yena basemandleni ukuze abantu bavikeleke. Ingozi enkulu leyo ngoba phela amasotsha alezikhali xa esebamba inkunzi kumisa kababantu ilizwe lelithi ukulungisiswa ngokuphangisa konke khona lokho esikubonayo kudalwa yipolitiki. Politiki nxa ingazange yalungiswa ezomnotho ngeke zilunge. Ezomnotho zingalunganga imali kayisoziye emabhenki inkunzi izabibanjwa abantu besebelwa imali zabo. Ngakho ke kasilungiseni ipolitiki ukuze kulunge konke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Abalamabhizimusi asathuthukayo sebecele uhulumende ukuthi abasize ngemali yokuqinisa amabhizimusi abo kusungulwa nje umnyaka omutsha ngoba bedonse nzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokutshabalala nje komnotho. Omunye wabosomabhizimusi laba ngumnumzana Alec Ndlovu yena othi bekungelula lonyaka.
Umnyaka lo esiwugqibayo ube ngumnyaka onzima kakhulu ekwenzeni ibhizinesi ngenxa yobhubhane lolo le-COVID-19 olwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa yi-lockdown okubangele ukuthi ama-businesses avalwe. Abantu bayehlala phansi kusesatshelwa ukuthi kungamemetheka phela lelo gcikwane. So uvalwa kwama-businesses, uvalwa kwama-borders, ukuvalwa kwemisebenzi eminingi kakhulu kubangele ukubana abantu bahlale phansi. And lokho kwenze ukuthi-ke ama-businesses amaningi alahlekelwe kakhulu, elahlekelwa inzuzo, elahlekelwa imali.
Ziyavulwa izikolo kunsukwana ezilandelayo. Ungathi ikhona yini imali?
Ziyavulwa izikolo baba ngeviki ezayo. Uhlupho olukhona yilo sibili lokuswela imali. Sananzelela ukuthi izikolo nxa zivula kuswelakala i-school fees, kuswelakala ama-uniforms, kuswelakala ingwalo. Lakho konke nje okunenginengi okuswelakala kulabanye abazayo begadiswa besiya izikolo ezingaphandle. So isikhathi esiyakiswa isikhathi esiswela ukubana abantu babe le mali. So i-challenge esihlangana la sibile mboni nganti abazali abaningi sizabe siyilo hlupho lonolo lokubana sivela ukhefu futhi lalo ebelichitha imali lanxa singazange sijabule njengalokho esikujayeleyo.
Kuyini elifisa kwenziwe nguhulumende okungenza impilo zenu lamabhizimusi enu athuthuke?
Impilo yethu baba yeyeme kakhulu ekwenzeni amabhizinisi and nxa umnyaka uzaqalisa esikukhangeleleyo ukubana sizakuba lamathuba angcono akusebenza lokuthi senze inzuzo, senze imali, senze iprofit engcono. Sikhangelele ukuthi-ke uhulumende aqhubeke njengalokho sivela esikhathini lapho amabhizinisi akade valiwe. Sikhalele ukuthi uhulumende ahlanyele ama-loan afake esingathi i-business support ngaphansi kogatsha lweministry SMEs okunje ngokubana ke siphiwe ama soft loans ukwenzela ukuthi abantu baqalise kakutsha amabhizinisi ukwenzela ukuthi basebenze ngendlela eqondile ekhangelelwe ukuthi ke amabhizinesis abo angaze awa kodwa aqhubekele phambili.
Umnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi. Uhulumende uke waphathisa amabhizimusi amancane ngemali lonyaka kodwa iningi lithi ayilethanga mahluko leyo mali ngoba ibingcosana nje. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaBishop Desmond Tutu kulandela ukubhubha kwakhe ngesonto. Ututu uchonese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Uzabekwa ngomgqibelo. Nangu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala lemuli ka Desmond Tutu osichile usithi intaba idilikile ilanga lichonile. Ngalokho mahlabe Zulu sithi imuli yonke ye South Africa ayikhale ngethemba ngobubaba usebenzile njalo uNkulunkulu wamupha isikhathi eside isikhathi esiningi abantu abahle abaphili abadala bathi isitshe sihle asidleli kodwa siyabonga ubaba ufikise iminyaka 90 years waba le 20 years ekuthiwa ibonus. Yikho ke siyakwazi ubaba edelwele amalungelo abantu amalungelo ayinqaba. Siyakwazi mhlophe komunye umnyaka wathuka ngu-late president uMgabe njengoba sisazi ukuthi ubaba uMgabe wayeziphatha njani. Wayesesatshwa ngamanye ama-president labantu bonke kodwa ubaba umfundisi Bishop Desmond Tutu wamqonda amanqamu wathi hatshi bo landela umbuso okhululekileyo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Abizano PF labo bathi bakhalanda wonye lomteni kaTutu. Bathi ube ngumuntu ohloniphekayo obedume kakhulu ngokulwela amalungelo kaZulu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla leZanu PF liqhube ugetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo phakathi kwenxabanxoza enkulu izolo amanye amalunga ekhala ngokuthi kube lokuqilibezela. Kodwa iKroniko ithi ukhetho lolu luqhutshwe kuhle kakhulu ngokuthula ngendlela ecacileyo esuthise amalunga eZanu PF amanengi. Izim Life ithi kulesotsha elibotshiweyo lisetheswa icala lokugwaza lokubulala umuntu ebhawa yalo ngelanga leKhisimusi eStone Ridge. Umsolwa weDington Machaka ubikwa ebulele uJohnson Mungwevu ngemva kokuba uMungwevu embuzile ukuthi kungani ethengisa utshwala obutshisayo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Balaleli labasakazi sanibonani njani? Yezubuhlungu ngehlelo osoluthathwa nguhulumende wethu kathesi lolu olokuthi kuthiwa ama-passports etshintshwa futhi ungaya kwelinye ilizwe kumbe njengeGoli uyathola basebenzisa ama-passport awabo abaqala baplana bewanika abantu ukuthi vele a-permanent alungile. thina wethu sokuhlala kuyifake imali ifake kwaqala kwabala amayu kwabala amadola kwabuya amaberry check kade sikula amabondi amanye amazwami ngemali yayefana nayo so kathi sina siyama passport osothiwa serongo sokufuna ukuqaliswa amanye so abantu abathatha ama passport ngo December bade 1 year ku 10 years in 9 years yonke kumbi i 7 years izihamba mara nje othwa 2023 ave expire i 7 years ihambe mara sokhiphe enye imali futhi kanti bekunani ukuthi ayekela ama passport laba bavele belawo etshintshele uhlelo kulabo kade bengakathathi kulabo kade vele belawo bayekeli becontinue ngawabo wona lana ezefika ebangelo ukuthi expire kwese bekhona beyathatha amanye nxa engumuntu olothando labantu ozwela abantu kodwa nje indlela ukuthi ungani kukhuthuzwa abantu kunzima lokhu shuwa hheyi angazi kakasixolele uhulumente lokhu kakasixolele shuwa sizaphephela emazweni ize siphelele khona sonke sibalekele i-corruption ekhona ezimbabwe shuwa 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 kunzima lokhu
salibonani basakazi bakastudio 7 ngiyalibingelela igama lami ngingobambanani Dube ngikhuluma ngisezimbabwe ngiyalibingelela ngamafitshane lonke basakazi bakastudio 7 ngibingelela ubaba untungameli Nkomo labanye nje bonke khona ngapho ngibe sengibingelela unkosikazi wami yena engusibo nkosi Ndlovu ngibingelele labantwana bami uRuth uBlessing loPresence ngibe sengibingelela umama onzalayo uQobo yena ekhonapha kulona leli eZimbabwe ngibe sengibingelela ubaba onzalayo yena eselizweni leSouth Africa igama lakhe kuthiwa nguNelson Dube ngibe sengibingelela izihlobo zikankosikazi wami ngibingelele umamazala wami yena igama lakhe enguSibusiso Ndlovu ngibe sengibingelela lo mamazala omdala yena ekhona ngapho elizweni le America kuthiwa nguJuliet Ndlovu ngibingelela laye laloba engangazi hayi isikhathi siza sizahlangana ukuthi hey indaba ezezikolo ziyahlupha lezi kuthiwa imfundo iyakha isizwe lami ngisesikolo kodwa uma ngiqeda isikolo hayi yonke into izalunga ngibe sengibingelela lo malume kankosikazi yena engu-Innocent Ndlovu eselizweni laseBritain ngiyababingelela labanye bonke engikhohluka babingelela abafowethu bengangizondeli bakithi ngiyababingelela bonke igama futhi ngubambanani Dube lisale kahle zihlobo zami
kumagumbamane omhlaba kumagumbamane omhlaba zithi sizo zikamthwaka zivuka vuka uzithathe isikhathi yiso sona lesasikho esinye sanibonani kwizo zonke indawo sibonge kakhulu kubaphathi bestudio 7 abayibona indlebe namehlo ethu obingelelayo kungusitini Dube ekhaya nsekhizi kuwadi 12 mbonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuthi ngike ngithi kancane nje ngenkosi okujabulise umoya wami ngosuku lwanamhlanje okuzindaba ezimnandi ma ngabe kuyukuthi umthetho uzodlala indima yawo ngendlela eqondileyo kuyajabulisa ukuthola imlayezo othi wona Obed Mpofu sephiwe amahola angamashumi amabili nane ukuthi aphume kulelo plaza kade sefuna ukuliqhwaga injalo-ke izano ma ungathi ucabanga kancane izokusebenzisa ikusebenzisa ikusebenzisa thethi kuqeda ukuphosela phana njengamafinyela ngithi kulaba ababone ukuthi it's time yokuthi bamkhafule benze kahle sengathi laba kade besazokwenza ukufana nokwakhe bangavele bami ukuhlukumeza abantu bemathebeleland babanikeza indawo yabo hamba kahle Obed Mpofu singabe bekusiya ngami ngabe vele uvele uthuthe lo muzi wakho emathebeleland yokwakha khona le Harare ngoba kithi awusingumuntu
salibonani balaleli salibonani basakazi abahle salibonani mthwakazi omuhle linjani okhulumayo nguchama ebulilima east bantu bakithi bantu bemathebeleland bantu besindebeleland bantu besikhalangeni mavenda asifundeni ukuthandana asihambiseni ukuthandana phambili ngizabona izinto zethu zisiqonda zisilungela asithandaneni asizwaneneni asifakeni uthando phambili sizwane njengabe chabi bayezwana singakhangelelalani phansi asithanda neni bantu bakomthwakazi asibeni lento engeyethu iMRP ayibe yiparty yethu asiyekeleni ukusupporta amaparty eMpumalanga asizisupporteni njalo bantu bakithi kambe sizafa abantwana bethu sibathiya behola umumbu njengakhona kusikwenza ukuholiswa umumbu abantu sebephilele umumbu sifuna imisebenzi sifuna abantwana baqhatshe abantwana bethu baqhatshe sifuna imisebenzi hayi umumbu yabo
ukuthi bakithi siyacela futhi siyancenga sesilimile thina singabalimi base-antelope sifakile ingqoloyi imali kasiyiphiwanga kufuneka imali yokuthi sithenge ifertilizer emhlophe kufuneka imali yokuthi sithenge umuthi wokhula sithenge umuthi wezibungu umumbu wethu uyaphuka so siza kwenza njani sithi ukuthi akele isitelele abantu thina phela kakula muntu esingakhuluma layo ngoba yona i-depot yethu ayikasiteli lutho ukuthi kathi sifakile nje singaphiwa imali okubamba imali kuyini
bantu bakithi linjani lonke lapho kwi-studio 7 abalekwi-studio 7 le-intatheli zindaba zethu obingelela ngu-TB Ncube laphana bantu bakithi kulo munye ubhuti ngiyamuzwa nje emalangeni laphana sithi khona i-studio 7 yabandlulela ithatha abantu be-plumtree nje esikhalangeni i-studio 7 ayithathi abantu be-plumtree nje kuphela ikhethi futhi njalo sibaningi kakhulu uma kuthi ulalela indaba from emagrupini bobheke ukuthi igrupu eyiwalile abantu by 200 something ucabanga ukuthi ama group studio 7 manje kanjani akhona ubuzucabanga abantu abalelela isindaba from ku radio ukuthi bangayi so siyacela ukuthi ingakhulumi kanje ngododa sibaningi kakhulu abantu abalelela studio 7 yabo
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi inkantolo ye-Supreme Court kwele Gambia isilahle isicelo samabandla aphikisayo esokuthi yesule impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho okunqobe khona umongameli Adama Barrow. DAP ithi kufe abantu abangamachumi phose amane 38 kwele Sudan izolo kungozi yokudilikelwa ngumgodi. Singene kudaba lweMelika. Amapolisa eDenver esabelweni seColorado athi aphakathi kokuphenya udaba lomunye owesilisa ovuke ubhova ngomvulo wadubula abantu abane bafa kuleli dolobho njalo walimaza abathathu. Umsolwa ube ngowesihlanu ukufela kulesi sehlakalo ngemva kokudutshulwa ngamapolisa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Pazen utshele intatheli zindaba ukuthi basadingisisa ukuba kahle kahle kungani umsolwa enze isiga esinje. Ukudutshulwa lokubulawa kwabantu mahlayana eMelika kubhahile ngoba impopo itholakala kalula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Ncube.
Isehlakalo esenzeke eDenver laphana eColorado yisehlakalo esethusayo esishwaqisa esihlasimulisa umzimba okwamagama. Ungasibukisisa uzwisisa ngcono ukuthi nxa kuthiwa umbhobho yinkafula kufa kukhulunywa ngani asonto yokudlalela duze kwayo yinto into engasiqeda isibhubhise sonke ngesikhashanyana esingasho lutho ngokuphazima kweliso kusale abantu kuluwaca befile phansi. Nxa uqathanisa lezi khali ezifana lengqamu uzazwisisa ukuthi umbhobho uyingozi enkulu esabisayo. Ungakhangelisisa futhi khona ngale endaweni yaseColorado bengikhangele lapha izivalo zenhlanganiso ebizwa ngokuthi Gun Violence Archive, uzathola ukuthi sona lesi bekuyisehlakalo sesi 13 ngawonalo unyaka ka 2021. Ubusubukisisa futhi yona iAmerica yonke jikelele, uzathola ukuthi izingokwezivalo kubaliswa ukuthi sokulezehlakalo ezifika 700 lapho abantu kusehlakalo esisodwa abavulela ngenhlamvu kufe abantu abaningi okwamagama.
Lu ngaqedwa njani udlakela lwemibhobho loluncube?
Okokuqala, ungabuza bonke abantu abafuna ukuthi baphathe imbhobho abavela etshatshalazini. Iningi labo bathi bona badinga ukuthi baphathe imbhobho ngesizathu sokuthi badinga ukuthi bazivikele. Indaba yokuthi abantu bavikeleke yinto esitholakala ngisho la ku-constitution yelizwe, ngoba i-security noma ngithi ukuphepha ukuvikeleka komuntu kuyinto eqakatheke kakhulu emphakathini. Mina bengizacebisa ukuthi kudingeka ukuthi uhulumende aqinise ngokwezokuphepha ukwenzela ukuthi abantu bazizwe bevikelekile, abantu bazizwe bephephile. Nxa abantu bengazizwa bevikelekile bephephile, isidingo sokuthi bayefunana lemibhobho abaningi bakhona abasoze bebelaso. Siyakuzwisisa futhi ngiyakuzwisisa mina Mathupa ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abanye abantu ngenise benzi langezimo abaphila phakathi kwazo. Kuba lasi sizathu noma kuba lezi zathu ezenza ukuthi kudingeke ukuthi baphathe imibhobho, imibhobho ingaphathwa ngamaphoyisa noma ingaphathwa ngamasosha kuphela, kodwa nabo baphinde bayiphathe imibhobho. Izimo zakhona kuyabe kudingeka ukuthi mazi zabukisiswa udalwe imithetho ezoba very strict eqinileyo ukwenzela ukuthi imibhobho le ingaweli ezandleni ezingafanelanga. Siyakuzwisisa lokhuyana. Then okunye okujwayele ukuhlupa umsakazi yikuthi uthola ukuthi abantu abavele bevulele ngenhlamvu ezikhathini eziningi kuyabe kungabantu ababele zimo ezibucayi. Uthole ukuthi abantu banama stress, i-stress phela emhlabeni lo esiphila kuwo zibangelwa izinto eziningi kakhulu. So kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abazithola besesimweni lapho abalama stresses khona bayebonana labona laba abasebenza ngezimo ezifana lazo nalezo. Into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngaloko kuthiwa yi-counseling phecelezi, ukwenzela ukuthi bancediswe.
Umnumzana Khanyisane Ncube uhlaziya ezombusaswe, sixoxela eseNew York khonapha eMelika. Kunjalo nje owake waba ngusenator weNevada njalo wakhokhela ibandla lamademokrasi kudale lesenethi umnumzana Harry Reid kaSeko. URid ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyankalombili lambili 82. Umkakhe uthi ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane. Umnumzana Reid waba lilunga lephalamende okweminyaka engamachumi amathathu kusukela ngomnyaka ka-1987 wazotshiya umsebenzi ngo-2017. Wadlala indima enkulu ekupasiseni imithetho yebandla lakhe ebalulekileyo egoqela owezempilakahle owapasiswa ngesikhathi sikamongameli Barack Obama we-Affordable Care Act owaziwa kakhulu ngokuthi yi-Obamacare. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 izolo. Amapolisa axwayisa uZulu ukuthi achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe yi-$45,000. Ibandla le-MDC Alliance lithumela amazwi entuduzo emolini ka-Archbishop Desmond Tutu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.